Loko kuphume embikweni abenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUS, abawethule ukunanza ilanga lalamhla ele World Teachers Day. Isikhulumeli se-ARTUS, uMnumzana Themba kuye moyo, ulandisa kabanzi ngenhlupho ababhekane lazo.
Izikhalo zethu esikhangela nazo liholo. Nasikhangela iholo lethu selikukudeke kakhulu. Nakhangela izidingo ezifunakalayo umuntu olemuli. Iholo lethu lingenelisa ukuthenga ingxenye yalezo zidingo. Ngesilungu sithi thina isalari yethu 50% total consumption poverty line eyiyezayo ukuba umuntu uyahola uyenelisa yini ukuthenga izidingo zakhe.
Umoya uthi ababalisi abafundisa emaphandleni babhekane le nhlupho eziphindiweyo nxa uqathaniswa labasebenzela emadolobheni.
Kothina njenge-ARTUS inhlanganiso evele iyame kakhulu kubabalisi basemaphandleni, sibona kuyikudlalela phezu kwezithunzi zombali ukuthi umbalisi ahlale endlini yotshani efunzayo ejengileyo ukuthi nxa izulu lisina kuyafana lokuthi uphandle. Umbalisi ehle ahambe umango ongangeni 10-15 kilometers elandisikolo.
Okugcizelelwe ngumnumzana Efi Dlelancube owenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi eye National Consumer Rights Association NACORA.
Liqiniso elikhulu elikhulunywa yizisebenzi ukuthi abaholi bathwele nzima nxa uqathanisa lalokho abakwenzayo. Njengamatitshala nje basebenza nzima okunye okumangalisayo, kanti-ke wonke umuntu intuthuko angabelayo, okufunda angabelakho noma kungaphi emhlabeni yizandla nomcabango katitshala.
UNcube uthi balomsebenzi omkhulu ababalisi kuntuthuko yabantu hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele.
Kodwa-ke nxa useZimbabwe utitshala uhlupheka kakhulu okwedlula bonke abantu. Umsebenzi wakhe kawuhambisani lalokho akuholayo, ngakho kuqakathekile ukuthi uhulumende akulungise khona lokho, amatitshala ahole ngendlela efaneleyo, hayi lokho esikubonayo. Kwamanye amazwe baholiswa ngendlela enhle kakhulu, kodwa lapha bayizichaka, akulungiswe khona lokho.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, uMnumzana Thawungana Blessing Ndoro, utshele lumsakazo ecingweni ukuthi bayabanakekela kakhulu ababalisi njalo beqakathekisa umsebenzi abawenzayo ukuthuthukisa isizwe. UNdoro kodwa uthe akenelisi ukuthathwa amazwi ngalolu daba ngoba ubekuhambo etshayela imota. Usuku olwe-World Teachers Day lunazwa emhlabeni jikelele mhla ka-5 Mfumfu minyaka yonke, njalo lwaqala ukunanzwa ngomnyaka ka-1994 ngemva kokulotshwa kwesivumelwano ese-Recommendation Concerning the Status of Teachers luhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezemfundo olwe-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, kanye lolubona ngezezisebenzi olwe-International Labour Organization, ILO, ngomnyaka ka-1966. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.